UNikos utshele intatheli izindaba ukuba umhlangano wakhe lomnankagwa uhambe kakuhle ngoba bephathe kabanzi okwenzakala okwamanje elizweni kanye lokwenzakale ekuqaleni kwalenyanga kaNcwabakazi. Ilizwe limelele impumela yokhetho.
Violence of August 1st, the deaths of six people in the streets here, the intimidation of opposition polling agents.
Udlakela olwenzakala mhla ka-1 Ncwabakazi, ukubulawa kwabantu abayisithupha betshengisela emigwaqweni, ukuhlukunyezwa kwama-polling agents amabandla aphikisayo, ukuhlukunyezwa kwabantu emalokitshini aweHarare nokunye okunenginengi ngokunye okusikhathazayo thina njengeMelika njalo lenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu abafana labe-Human Rights Watch. Kunje sethule imibiko yokusola konke lokhu, omunye umbiko simanyene lamazwe awe-European Union.
UMnankagwa ubikwa ephe isiqiniseko sokuthi uzinikele ukuhlonipha amalungelo abantu kanye lokubona ukuthi ilizwe liyalondoloza ukuthula lenhlala kahle kaZulu. Laye uNikos ngakwelakhe icele wathembisa ukuba elemelika lizinikele ukuphathisa eleZimbabwe ukuthi libe lombuso wentando kaZulu. Njalo inkuthazo enziwa nguMnankagwa lomnumzana Nelson Chamisa, umkhokeli womanyano we-MTC Alliance, kumele isekelwe ngezenzo hatshi ukuthi ibe ngesemlonyeni kuphela. Edabeni lokuguqulwa komthetho wezijeziso zenotho ezetheswa eleZimbabwe ngelemelika oweZimbabwe Democracy and Economic Recovery Amendment Act, ZEDERA, u-Ambassador Nikos uthe lo mthetho usuguqulwa sikhuluma kanje kusiya ngokuthi umumo weZimbabwe uza kuqhubeka ukuquka lawo. Ethi inkuthazo kaMnankagwa loChamisa iyathembisa ukuba konke kuzahamba kakuhle elizweni. Uqhubeke ethi uMongameli Donald Trump welizwe lakhe kanye lonobhala jikelele obona ngezobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba, umnumzana Mike Pompeo, bazinikele ukuthuthukisa ubudlelwane leZimbabwe nxa lingalandela iziqondiso zomthetho weZidera. U-Ambassador Nikos ulandule imibiko ethi iMelika isekela amabandla aphikisayo esithi elakhe ilizwe lisekela umbuso wentando kaZulu ohlonipha amalungelo oluntu lokuthuthukisa umnotho welizwe ukuze abantu babe lenhlala kahle. UMnankagwa yena unxume uNikos ngokuthatha inyathelo lokuhlangana laye ukuze bakhulume bekhangelene. Yena uNikos azizwele amanyathelo athathwa nguhulumende wakhe ukulondoloza ukuthula elizweni ngemva kukhethwa.
We were able to share his views and my views on the current situation in the country. And we are moving forward as a country.
Sibe lomhlangano ohambe kuhle kakhulu sibonisana ngesimo esikhona elizweni. Esipha imbono yakhe lami ngisipha imbono yami. Ngakho ke siqhubekela phambili njengelizwe. Njalo ngithembisa ukuthi sizaqhubeka sibona ukuthi uZulu waseZimbabwe uvikelwe. Njalo kulokuthula elizweni. Sijumayela ivangeli lokubambana lokuthula.
And we would want our people, yourselves, to be peaceful, to convey the message of peace, tranquility, and unity.
Ukuze kube lentuthuko elizweni kumele kube lesimo sokuthula. Abantu becelesile sizihlukana ngemibono kodwa bengajikijelani ngamathe.
Laloba eleZimbabwe liqhube ukhetho ngokuthula, udlakela lusuke lwaqhamuka ngemva kwalo. Kwaba njalo lokuhlukunyezwa kwabasekeli bamabandla aphikisayo endaweni ezimbala zelizwe osokubangele ukuthi amazwe omhlaba kanye lenhlanganiso ezizimeleyo zomhlaba zisole uhulumende kaMnankagwa besithi akalaqiniso ngenkuthazo yakhe ukuthi uzinikele ukulondoloza ukuthula lenhlala kahle kaZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoPraxedis Jeremiah.